kutshelwa ubona ngesizo isala kutshelwa sibona ngumopho wena wala kutshelwa ubona ngesizo isala kutshelwa sibona ngumopho wena wala kutshelwa ubona ngesizo
Oh,